ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously iBP yakhe iyabe isizabe icancer isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akufuzanga ukuphume esigabeni sakho ungazange wazisa labo, kutho ukuthi usuku-house arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe kona engasuki engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi yabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi siku-military state. So uma liku-military state ukuthi kungenzakalani kumvele okungazake bakwanza ukuthi bemenzisa ingozi yemota khona kuyana nokuthi behambe engxenye bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni le mhlabeni esengumuntu omdala. Obvious kanjani ngoba kulalo kuyana kuthiwa i-emotional pain ukuthi umuntu nje yena unjani, ayisho physical but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza bona laba abantu bakamnangakwa ama-CIO. So yingezinye zendlela zokuhlukumeza abantu, so mbona ngazathi lalo bengahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani indlela kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangakho?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga, but obvious ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral, engayiboni even engayibonanga officially, but ngicabanga ukuthi engabe yahamba. Uma ngixoxa labanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona bona ofisi yena leyana sebe-reacta. Obviously kukhona okungabe kwenzakala anti labana ngondunywe yinkosi.